ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengam emulator abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandleni kodwa leli langa lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba lobabuchebu leli lizwe wayenza igenocide kunengokuhle akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngabantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ungalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bem-aphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokhu bam-onela yona but eqinisweni civil to the nation and abantu bonke lilanga elingatsho lutho siyomuntu ongathiwa khona hayi masi-emulated ngabe kuthiwa khona ngunkomo ngabe kuthiyeni
ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lo mthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba othiye ebulele umnotho welizwe lilanga lokababa obetraye i-liberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakufuze ukuthi kukhangele ukuthi ama-Zimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi ama-Zimbabweans uma ayenikwe lelo thuba lokuthi bedecide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazake ayipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe e-youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbenithiwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engasiyo yabantu abansundu ababeyikhangelele especially abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kuma-Zimbabweans lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi be yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha ambone esingathi khona bekufunde kulwanobaba ngoba kasiyomtolo embali enhle.